Zimbabwean government lo gange sikubona ikwenze abantu ngoba bokuqala abantu balamalungelo abo lokuthi kuthi kuyabuyisa dingi sokuthi abantu avala abona le behamba abantu bebona le begroupa bechoxa akusebenzeli ngoba thina singabe eZimbabwe la mali kaze sadingi njalo isadingi ayiqalisi ukubuya eZimbabwe so ngokuthi uhulumende abese sithena abantu bafuna ukutshengisela useqalisa ukuba nako kube kubotshwa abantu mahlayana kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi njalo ungananzelela kulala undodo olinyaziwayo lapho ozama ukundokotela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo bantu abona amadokotela khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu langa esejele kumbe ubotshiwe kufanele aye kondokotela nxa engogulayo so le ndaba eyenziwayo uhulumende wezimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle
i-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo li obona njani imibiko le
phela singakhohlula i-United Nations ikhangela ukuthi umhlaba wonke i-protect ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe so sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo mbe leso stance ku-right ukuthi silethemba ukuthi iZimbabwe izakudlalela khona kuyikwenze njengoba icetshiswa ngoba labantu abakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hathi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke kodwa kuhle ukuthi neZimbabwe sikhathi sigijima phambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu nale
kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ukugila imikhuba nxa kukhangelele imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwesinye isikhathi okumele sikunanzelele ukuthi khona okukhulunywayo akula ubufakazi obubambeka kwakathi ngoba besizwa sikulesikhathi ukuthi abantu bafuna ukujengisela ukujengisela kodwa kase ababonani bejengisele. Engxenye sithi thina kwesikhathi uhulumende ingozi ekhona ukuthi unanda abantu baza kwenza khona sokusenza kuhlukunyezela abantu engxenye abangela cala kodwa ke futhi sesibuyela kumalungelo abantu ngakho ayikhosi yeZimbabwe iyavuma nje ukuthi hayi lawe ungadawubathenga kuhle utshengisele ngoba ungakhohlwa ukuthi lesintwini ngali hlubana ngkhali ihamba lethatha imalume ngoba andazolama so engxenye abantu laba babone ukuthi nanti ithuba lokuthi isade njengoba ibuyile nathi ke sixoxe sibatshengisele ukuthi akulohlubolo nje ingxenye nje abantu bemzini laba bangabuzoxakula angibona kule nto embi into embi ebingenzala ukuthi ngakumbe kuthiwa abantu abafuna ukugenqa uhulumeni.